Kuza bathi namhla sihlodane inqumalo oku ward 9 esijabugwe entobe. Siyakwamukela kuhlelo Nxumalo. Akusitshele sizokuthiwa ke qhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Kuqhuba njani khonapho?
Udaba esiyilo olokuqhuba i-consensus sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani, esigabeni esinje ozaba ngukhansila webandla esesimele ngubani. Sesiqedile sesingena kuground.
Kodwa kukhanya kunjani, kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu, liyazikhethela kumbe kuyahlupha?
Lokhu bakudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele into abangifunayo. Ma yikuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo. Kule ndaba yeprimary, indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride, kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu.
Singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emgudla khonapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani?
Amatisha asincedisile kakhulu, amanesi asincedisile, nabosobhuku basincedisile, labo bakhetha abantu ababafunayo. Ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba, hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament.
Singathi-ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho liqhube kuhle.
Siqhube kuhle sibili kakhulu, ngoba okubi babadube yikuthi asifuni ukukhetha abantu abale-corruption. Yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu, singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili. So ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs, ngoba libandla elitsha, ibandla likaZulu, umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC.
Hayi kwalamhlanje sima lapha kusigaba sabatsha besilo Daniel Nxumalo okhona ngale ku-ward 9 esijabugwe entobeni.